izindaba ezemthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafika athi baku-strike, i-strike siyabe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule procedure yokulandela i-strike nxa ukuthi abantu beza kuya ku-strike. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigqoko esithize. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hayi thina ukubuyela emsebenzini kasali kodwa lapha yindlala siyehluleka imali elisinika yona nansi. Sijaje imali abasinika yona yileyi laleyi laleyi ifike iphelelela bangasinika ufike lapha siyabuyela emsebenzini. Ujaji angabona i-argument yabe reasonable, ujaji angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujaji bafika bathini lokuthi ujaji yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayithi indlela indaba leyi nokuthi emthethwandaba kumbe inkantolo ezalalela indaba leyi ujaji uzathini.
Kodwa
bafika bavuma ukuthi baku-collective job action hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabatshaya.
Kodwa bangabaxotha yini umsebenzi wona ngokubona kwabo?
Bangabaxotha umsebenzi bese bebaqhatsha kutsha babanike ama-conditions achiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ebezikhona ezenze baya ku-collective job action. Kodwa bengikutsho-ke mina yokuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo uyakubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi kuzokwenziwe konke lokhu kumbe baxotshiwe kumbe baxotshwanga wanibona zani vele kade kungaba ngcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama specialist skills. Ungaze uzixotshe akula mnye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho uzakubuya ubuyele kizozo nezosebenzi uzozithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu kwesinye isibanga. Kodwa udubo into ekhona yikuthi udubo luyabe lungaphelanga akulungise udubo lweholo ebesingakufisa thina njengamazimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisise ukuthi lanxa basuka umtima negotiation ephakathi kuqakathekile ukuthi yena njengomqhathi abuyele ababize ukuthi hayi madoda biyanisuze khuluma kunokuthi kuyiwe emthethwandaba ngoba emthethwandaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo. Ngijayele ukuthi indaba ze-labor you can't resolve them ngesilungu through litigation all the